sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 6 kuLwezi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
We will not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
UZulu weMelika ulokhu emelele impumela yokhetho lukamongameli uMnumzana Joe Biden, yena okhokhelayo esithi abantu kumele babekezele, kodwa uMongameli Trump eqina ngokuthi ukhetho luntshontshiwe.
Okuliqiniso njalo okudanisayo yokuthi ilizwe lethu i-media freedom le-freedom of speech kakukho, ngoba umuntu umebotshelwa ukwenza umsebenzi wakhe, kutho ukuthi yindlela yokuthi abantu bengaripoti lokho okwenzakalayo.
Umthethwandaba kamantshi namuhla uzahluza isicelo sentathelizindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Bangamachumi phose amabili abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo, njalo akekho ofileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weMelika ulokhu emelele impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu uMnumzana Joe Biden, yena okhokhelayo esithi abantu kumele babekezele, kodwa uMongameli Donald Trump eqina ngokuthi ukhetho luntshontshiwe. Amavoti asabalwa ezabelweni eziyisithupha ezibalulekileyo esezisele ezibalisa iNevada, Alaska, Pennsylvania, North Carolina, Georgia leArizona. UBiden nguye okhokhelayo kumavoti ezabelo abizwa ngokuthi ngama-college votes, ngoba ulangu-253 kuthi uTrump yena ulangu-213. UTrump uyakhokhela ngenani lamavoti ezabelweni ezifana leGeorgia, iPennsylvania, Alaska leNorth Carolina, kodwa izinga akhokhela ngalo liyehla kakhulu ngoba uBiden ethola amavoti amaningi athunyelwa ngabantu ngeposo. UBiden ukhokhela ngamavoti amaningi ezabelweni ezifana leArizona leNevada. Ekhuluma kumahola ambalwa edluleyo, uTrump usole ukhetho lolu esithi lube lihlazo eliyangisa iMelika, ngoba kulokudlelezela okumangalisayo okwenziwa nguBiden lebandla lakhe lamademokrasi ekubalweni kwamavoti. UTrump uthi kafuni kubalwe amavoti athunyelwa ngeposo ngoba uthi akekho emthethweni. Ngokunjalo usehambe emthethwandaba ezabelweni ezifana leMichigan, iPennsylvania, Georgia leNevada. Kodwa umthethwandaba eMichigan wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi kumiswe ukubalwa kwamavoti izolo, njalo eGeorgia umthethwandaba walile njalo ukwamukela ukukhonona kwakhe ngokuthi amavoti ayahlanganiswa nje engabe esabalwa kuhle. Nangu uMongameli Trump.
Our goal is to defend the integrity of the election. We will not allow the corruption to steal such an important election or any election for that matter.
and we can't allow silence so that anybody to silence our voters.
Umlando wethu ngokuvikela impumela yalo lukhetho. Asisoze sivume ukuthi abantu abaphohlekeleyo batshontshe lo lukhetho. Ngeke sivumele abantu yiloba ngubani ukuthi athulise abantu abavotileyo. Abantu abaningi bayasithumela amazwi enkuthazo njalo besekele ukuthi sivikele impumela yokhetho. Angikaze ngilubone usekelo olunje. Abantu bayazibonela okwenzakalayo. Kulezi hlakalo eziningi esizazimangala kusikhatshana esilandelayo. Ziningi indaba esizihambise emthethwandaba ezihluzwayo. Bazama ukutshontsha ukhetho, bazama ukuculibezela. Ngeke sivumele lokho. EDetroit nePhiladelphia okuzindawo ezaziwayo ngecorruption kwezombusazwe bazama ukuculibezela. Akula kuthandabuza kulokho. EPhiladelphia, ama-election observers ethu kuthiwe ame khatshana.
Trying obviously to commit fraud. There's no question about that. In Philadelphia, observers have been kept far away.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump. UBiden yena wethule owakhe umbiko ecizelela amazwi akhe okuthi akalakuthandabuza ukuthi nguye onqobayo. UBiden uthi amavoti wonke kumele abalwe ngoba leyo indlela ukhetho lweMelika oluvele luqhutshwa ngayo. Ucele njalo uZulu ukuthi abekezele esithi ukubalwa kwamavoti sokufika emaphethelweni.
It's how people of this nation express their will, and it is the will of the voters, no one, not anything else, that chooses the president of the United States of America. So, each ballot must be counted.
Iyo indlela uZulu weMelika aveza ngayo izifiso zakhe ngabantu abavotayo abakhetha umongameli weMelika akulomunye. Ngakho amavoti wonke kumele abalwe. Yikho esizabona kusenzakala ngoba kumele kube njalo. Umbuso okhululekileyo kwesinye isikhathi unzima, kwesinye isikhathi udinga ukubekezela. Sokule minyaka engu-240 kusenziwa njalo eMelika, okulilizwe lombuso oloyiswa ngamazwe omhlaba. Sizwa sijabulile ngalapho izinto ezimikhona. Asila kuthandabuze ukuthi lapho okuzaphela khona ukubalwa kwamavoti, uSenator Harris lami sizanqoba. Ngakho ngicela ukuthi abantu bonke bahlale ngokuthula. Ukubalwa kwamavoti sokusiyaphela, sizabakwazi kusikhatshana esizayo. UNkulunkulu alibusise lonke njalo avikele amabuso ethu. Ngiyabonga kakhulu.
God bless you all and may God protect our troops. Thank you so much.
Lawo ngamazwi kamnumzana Joe Biden omela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lweMelika. Amazwe omhlaba agoqela eleZimbabwe lawo alokhe emelele impumela yalolukhetho ngamehlo abomfu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Engikunanzelelayo ngamazwe la athuthukileyo sikhangela oBrithani laboMelika, i-foreign policy yabo igxile kakhulu kulungele loluntu. Lanxa singathi thina kulama-Republicans, kulama-Democrats e-America, nxa bekhangela ke nge-policy yabo yamanye amazwe, bakhangela kakhulu ilungele loluntu. Yikho ke lanxa engabuyela uTrump kumbe kungene uBiden, angiboni kusiba lotshintsho olukhulu. I-foreign policy yabo i-influencer kakhulu yikhona lokho thina esiza kwenza singamaZimbabwe. Nxa uhulumende kamnankagwa engaba lo tshintsho atshintsha ahloniphe ilungelo loluntu, sizabona ke kusiba lo tshintsho ke ilizwe leZimbabwe lincediseka ke lincediswa ilizwe leMelika kungakhathelekile ukuthi kungena bani.
Asithi thina kunqobe umnumzana Joe Biden, ubona kungaba lo mehluko na?
Amazwe ke nalathi uthikileyo afani lathi e-Afrika ukuthi ke kulalokho okuthiwa kwelama-liberation movements ukuthi babesekelana lanxa omunye phambanisa ngamisa yona aqhubeke bemncedisa inxa yokuthi ke bathi ke uyiliberation movement ke kwamazwe athuthukileyo kakukho khona lokho ilungelo loluntu yilo elihamba phambili yikho abakukhangelayo yikho esingathi ngesilungu influencer ke i-foreign policy yabo yikho ke kukithi thina nje amaZimbabwe ukuthi sitshintshe ukwenza sizikhiphe thina ama-sanctions sihloniphe abantu sihloniphe ulungelo loluntu i-judiciary yenelise ukuthi zisebenzele kuhle ke uhulumente engangeneli singazenza zona ezo zinto eziqondileyo sizabona ke sincediseka kungakhathalekile ke ukuthi kuyine bani yikho ke ngamafutshane ngithi hayi loba kuzawina utrump kumbe ubiden kakutshintshi i-foreign policy ke yelizwe ke lemelika likhangele lezimbabwe elezimbabwe yilo kumele lenze kube lo tshintsho ukuthi ke lihlonipheke lihlonitshwe ke ngamazwe aphetsheya.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sifuna ukubonga abantu be-Amerika ukuvota abakwenzileyo kakhulu babuye ngobuningi babo ama-millions over millions akula apath. Isifundo esifundileyo thina be-MDC Alliance ngapha ukuthi abantu be-America bathemba kakhulu ivoti yabo than anything else. Sibonile abatsha bevota, sibonile abadala bevota, mhlobo yonke ivotile. Kutshengisa ukuthi idemokhrasi yabo sibili bayayinanza ukuthi iqala lapho uvotela umuntu omfunayo. Siyadana nje sesibona uPresident Trump sefuna ukubulala imbali ye-America esikhangela khona ukuthi yiyo i-example ye-democracy. Sesesaba ukuthi ama-elections abalwe wonke njalo se-alleja ukuthi kule rigging. Siyakwazi yena ukuwina okwenzayo nyaka emine edlileyo kwaba lama-allegations ukuthi uncediswe iRussia edithemba nge-electoral system. Asikwazi mbe lokho kuliqiniso kodwa sibona ngani ibugwala ndini umuntu osedliwe fanele evume ekuchaye okuthiwa ngesikhiwa concede defeat kwenzele ukuthi kube ne-progress. I-America ingaqalisa kathesi ukuhambisana emakhodi kutshengisa amazwe wonke akasoze vele evume impumelo yama-elections ngenxa yokuthi sithatha khona ukuthi i-America ngumama wedemokrasi. Into nje esingani thina sizwisisi kakhulu njalo ngani siyibona ngani inqele ikuthi abaconcede i-popular vote baconcede electoral college okutshengisa ukuthi iningi yabantu le ungaba le-popular vote uluze kwi-electoral college ngoba bathi umuntu ongagana 270 votes.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance sixoxela ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lasikhombisa ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo kodwa akekho ofileyo. Kulabayisishiyangalombili njalo abafunyanwe sebepholile. Asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili 8,444. Asebefile bangamakhulu amabili alamajumi phose amahlanu 248 kuthi asebepholile bona sebezinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,975. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamajumi amabili lanye 221. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngenani lababanjwa umkhuhlane lo kulezinsuku kanye labafayo. Emhlabeni jikelele iCOVID-19 isibulele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amahlanu 48.5 million njalo wabulala abedlula kancane isigidi 1.2 million ngokutsho kweJohns Hopkins University. Intathelizindaba uHopewell Chingono uzaphindela emthethwandaba namuhla lapho azakuzwa khona ukuthi uMantshi uyavuma na ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kumbe uqhubeka evalelwe. UChingono ubotshwe ngolwesibili wetheswa icala lokuzama ukuvimba ukusebenza kuhle kwengalo yomthetho phezu kwamazwi abikwa wawethula enkundleni yeTwitter ngecala ake alibotshelwa ngontulikazi elokutshotshozela uDlakela kanye lodaba lokubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa ukhonone emthethwandaba izolo esithi amapolisa avalele uChingono okwesikhathi esedlula esisemthethweni engakamlethi enkantolo. Yena uChingono uchingele amapolisa izolo esithi kungani esiyalaye emthethwandaba othetha amacala enkohlakalo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso njalo okudanisayo yokuthi ilizwe lethu i-media freedom le-freedom of speech kakukho, ngoba umuntu umebotshelwa ukwenza umsebenzi wakhe. Kutho ukuthi yindlela yokuthi abantu bengaripoti lokho okwenzakalayo. Ungakhangela into zabochinono ziyabe zisukela ekuthini ngabantu abakhuluma ngabantu abadiliza ilizwe bethatha impinotho yelizwe belisa ngaphandle beyisa ngaphandle kwelizwe bezinothisa bona, okufanisa lokubotshwa kukaHenrietta. So mbona ngazathi ama-journalist, because uma kuyikuthi wenza investigative journalism udila labantu abaningi abasezihlalweni ezijiyeneyo okungayisilocala. Okulicala kungabe kuyikuthini ufumbathise abantu ukuthi benjani bevale icala thize, kodwa ukuthi bemnike information ubona ngazathi into eqakathekileyo ukuthi every serious and investigative journalist eyilandele ngendlela ezijiyeneyo. But lapha siyabona ukuthi kuzanywa ngayo yonke indlela ukuthi abakhulu bengayeba besebela umphakathi onozindaba besaba ukuripota ngazo indaba zangkhona ngoba besesaba ukubotshwa. Yindlela nje yokwethusela ukuthi abadala uma bethe baganga kungakhulunywa kungavezwa emphakathini. Ubona ngazathi ilizwe lethu lokho babakutshoyo ukuthi ithatha umbuso ehluthu nombuso kumgabe ukuthi uzahlonipha amalungelo oluntu, hhayi usehlulekile wehlulekile umhloliso wangkhona ngoba kukho nje lokuncane asekwenzile.
Ukubona njani ukuhanjiswa kwecala lakhe kugatshalwe anti-corruption njengokutsho kwakhe?
Ukuhambisa kwa-anti-corruption commission uyabona nje ukuthi ngenye i-department engani-manajwa somewhere. So mbona ngazathi indlela yokuthi kuyehlukuluzwa laba abatheni baba lamehlo okubona okufihlekeleyo, ngoba uma kuyikuthi licala it's a criminal case ambona ukuthi i-corruption ingaphi ngendlela okubekwa ngayo, but i-political persecution kuphela engiyibonayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Ibandla le-MDC Alliance lizaqhuba ukhetho lwama-primaries kusasa olokudinga ozalimela kukhetho lukakhansila ka-Ward 8 koBulawayo. Leli bandla lalivumelene ukuthi esikhundleni lesi kuzangena owesifazana, kodwa bakhona abesilisa abancintisayo. Isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chiroza uxoxelo Chris Gande weStudio 7 ngalolu daba.
Ngingathi ukuthi okuningi sesiqedile, into esisele ukuthi sidinga indawo lokuthi silungiselele ukuthi umsebenzi lo uza kwenziwa ngendlela elobungcitshi, ngoba phela kulezi nsuku kulokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kumbe ni-coronavirus. So esikwenza ukuzama ukuthi sibone ukuthi lokuza kwenziwa ngendlela engasoze yenza ukuthi igciwane limemetheke.
Sizwa kuthiwa bane abancintisayo, ungasipha amagama abo njalo usitshele lokuthi kuze kube bane kuphela kuhambe njani? Bakhona yini abanye abancintisayo bayehluleka?
Abane laba basuke baba yibo abancintisayo ngoba ngesikhathi kuvalwa ama-nominations, kuvalwa isikhathi sokuthi abantu belethe izincwadi zabo, yibo abatholakala benelisa ukuthi babe ncintisa. Abancintisayo kulo mqoqo Ncube, kulo Zina Mohammed, kulo Thandekile Moyo, kulo Edwin Ndlovu. Yengathi ukuthi yibo bona laba abaze bencintisa ngomgqibelo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokusitshiya kukamama umdala. Ungasitshela ukuthi amalungiselelo akhona awukuthi abantu bancintise ahamba njani?
Into enkulu lapha ikuthi silokwesaba ukumemetheka kwegciwane. Into esiyenzileyo ukuthi sidinge odokotela abangasitshela ukuthi singaqhubeka ndlela abanye, ukuthi umsebenzi lo uphuthe siwuqhube njani umsebenzi. Njalo esikwazi nje ukuthi babekhona abe-nationally, abe-directorate of national elections babephathisana lamadoda e-security ukuthi umsebenzi lo uphuthe. Hayi, lokho kulula kithi. Okade kusihlupha ukuthi sithole ulwazi ukuthi siyakwenza njani. Phela simele sivikele impilo. Sinanze ukuthi njengenkokheli asimelanga sifake abalandeli engozini ye-coronavirus.
Umnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu okugoqela ukhetho lweMelika.
Kabinele labasakazi abahle, kade ngacina ukungena, cela lami kungena. Siyabonga umsebenzi wenu omuhle esiwulalela suku zonke. Ngibingelele umphakazi abakwethu bakamthakazi, siyakhuluma bayakhuluma suku zonke. Ngicela ukuthi ke ngikhulume ngodaba lokhetho lwe-America. Ukhetho lolu siyezwa likhuluma ngalo sibili, yikuthi mina kusukisela ngo-1980 sebangena ababa baningi, angizange ngibone ukuguquka kwakhona ukuthi kuguqukani yakhona, ngoba bena vele imithetho yabo imihle, akula mithetho yabo emibi. Lengakaze ukungena ubani ungena khonapho bena leyo mthetho asebenzise yona. Ngizwa nje likhuluma ukuthi kuzabanceda ngani, kuzathini. Angikaze ngibone kusiba le mithetho nje enzima. Ngizacela ubaba uGawule akade likhuluma naye ukuthi nxa sitabancindezeli laba basithwalise nzima, uthoni yanti ngani xa wayesekhona esesihlala impilo ngo-1980s, akutsho ukuthi kanti utsho ngani ukuthi ngabancindezeli babathwalise nzima? Kanti baba Gawule libeke malini e-America eliyifunayo eyavalelwa phakathi elingayikhiphi incedisa ilizwe elayitshontshayo ngelizano layifihle e-America? Yimalini engancedisisa ilizwe embengavusa ilizwe? Nxa kukuthi likhalela ukuthi i-America ikhipha ama-sanction kwenza ukuthi liyeboleka, angiboni ukuthi kunokuphelela phakathi lapho. Ngoba kambe nxa ungakhalela ukuthi umakhelana kuvulela igedi ukuthi ungene uzocela ukudla emzini wakhe, kambe uyabuphelele na? Ngoba nxa kukuthi likhala ngokuthi i-America livulele amasango likufuna ukungena lisiyacela, alibuzani ngabona. Likuyabe kufuze libuzane ukuthi kanti inkulumo epheleleyo naye naleyo, ngoba lapho lizama ukusiyenga libe likhuluma ngama-sanction into ezingekho. akukholo kokawuli ikuthi nje usemsebenzini jahalakithi kuzano kuyasetshenzwa ukuze ngenyanga la ubonakala ukuthi uyayini active member kodwa iqiniso uyalazi ukuthi into ezikhulume kasiso
njani basakazi kwestudio 7 lonke elikhona ngapho bogifts labontungameli inkomo labo Chris Gande indaba thina esimangalisayo ngesikolo abantwana besikolo madoda sikhanya abantwana sebelahlekelwe yibisasa yabo noma kuthiwa zivula ngamafezi kodwa thina sikuboni ngoba amatitsha kawakho ezikolo yacela uhulumente ukubana ngabe uyazwela abantwana abhadala amatitsha ngeholo labo babuyele ezikolo bafundise abantwana abantwana sezizamoshakala lapha emakhaya indaba yakhona isiphathi kanti thina singabazali jike ngikhona ngapho ufika unjani emuli zakho unasiqe unjani khona ngapho ngijike ngibuye hopu jiyane unjani siko jiyane nonoza ngithi plani impilo ende the general manager Sadika uvuka njani khona ngapho lonke lizigcine bantu i-coronavirus ilonke imenyezelwa ikhona ikavalelisi sizibhatheni ngendlela eyiyo
mazangu zihlobo zami salibonani njani hayi aso uthiso uncane lokho ezilo khona mali buya libuya lilomoya onjani yo abantu sizafila ezindlini hayi lomoya lo uthi kuzana kuhle izulu lapha uzima hayi ngithi ndiyibukinyelele akunini ngaligcina shua umaziwa khona ngali hayi selilungise kulima mdala ugohole ngwenya hayi khonapha kithi daluka linjani kodwa lonke ngisalithanda sihlobo sami nalikhumbula nina lingikhumbuli yini ngiyabonga moveni kwangwenya edaluka lapha
salibonani studio 7 labalaleli ngigama ngu-Ferdinand Sibanda semagu esibhula laphana zakhuluma nje ngokufitshane siyayibona i-MDC Alliance kachamisa le esisebenza kiyo nzima ngesikhathi kuvotiswa umama iqeda ukuvotelwa igijima isuka phansi ibhoda amaprovinsi iqoqa ama-structure katsha isenzela ukuthi wine ukhetho olulandelayo but ama-polling agent thina esiyisebenzelayo singaholanga izimali zethu esazithenjiswa kuzibe lalamuhla yiproblem manje babhizi babhadalana la maloya babisana lo makhuphe nje futhi umakhuphe mayithi kufathi seyithethe ngabe nguye phela osiholela imali zethu ngoba sibuhlungu asiboni ukuthi lokhu abakubumbayo kuyinhlanhla elizwe njalo kuthi bahlala bethi bawinile ekuwineni wabo ababusi so ibuhlungu into abayenzayo
hayi kustudio 7 nginjani bafowethu ngiyaphila yini madoda
Mpofu ya pila, singabonga ke manje ifoni yami ijontshi amasela lapha South Africa ngihlanganise inye kancane ngalithola lo message cela lami libe limfakela emlife lami ngafuna ukuba ingxenye yohle
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.
This has been a bad week. I'm weak and I can't go to bed. It's just bad. I'll take it like take it. But those waters next to come must never be spilled ever again. The greatest challenge is not the predicament of their inability to be recollected, but on whose conscience harbors insensitivity and failure to protect the waters from being spilled. Dear Health Ministry, Minister in my country, ugade lwachitha manzi, lwachithelani lisazi ukuba ngeke akuthele futhi. Especially under heavy Piedmont sanctions, sanctions of amiss internal harmony born of your political unwillingness. Leli lizwe ligcina ntandane. Mama Africa is gone in search of medication.
Imbongi enkulu uDesire Moyo Oxide esithi Dear Health Ministry, ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMelika ulokhu emelele impumela yokhetho lukamongameli uMnumzana Joe Biden, yena okhokhelayo esithi abantu kumele babekezele, kodwa uMongameli Trump eqina ngokuthi ukhetho luntshontshiwe. Umthethwandaba kamantshi namuhla uzahluza isicelo sentathelizindaba uHopewell Chingono esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso